Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC. Walamukelako Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho lukamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokho kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Matematanda, emhlanganweni awenze le ntathela izindaba eHarare lamhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU PF lizama ukuvimba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla leMDC. Untongameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Dlovu.
Ye bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke laba ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU PF. Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile ele minyaka engu-40 Nelson Chamisa. Okutho ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sokukhanya ukuthi kupersonali kulo muntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bakukhuluma kodwa-ke kuphupha, akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lomcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabu ngumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabu ngakakuzwisisi lokho.
Ikukhuluma nje basele into yokwenza iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule 39 years, eCanada ule 31 years. Amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo umongameli abancane abalama 30 lama 40 years. Kuse kusithi ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabo mnankagwalaba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane kulakho konke nje okubi. Basebeluphele akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo kuyakusiqiniso kamazwe akhokhelwa ngabantu abancane bamazwe aphumeleleyo, yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla lezanu PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente bengakwenza lokhu yiloba nini alubana bethe baqhubekela phambili kuyini elingakwenza lena njengebandla liphikisayo
Yaba soze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezulu kokuhlupheka okukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulo muntu othile awazama ukumnqabela yikho ke angiboni beza kwenza lokho ikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo kodwa ke soze kwenzakale
Lo mnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MTC ubexoxa ecingweni hlontongameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa yinkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekitali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuthiyeneyo le umnumzana Tafazi Msarara okhulume nentatheli zindaba namhla eHarare. Umsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amasekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yikuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholiswa usizo phansi komuzelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokho abasezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi leyinye impahla abayigayisayo. Uthi lokhu bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kweZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DVD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota sesikhwelile. Into esiyazile lasemashop siyakubona ukuthi siyahlupha sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini umbi iproton umbi kuyini kodwa i-National Foods ngokwayo isithi khona isagwanisi ngendaba ze-foreign currency okungimalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency baphonga ukuthi ingqolo ikhona alingawariwe ingqolo ikhona kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Food behle ukuthi baqhube ngomsebenzi ongaba i-foreign currency kuchu kuti ndaba bana i-foreign currency kumbe bayithola singazi njalo kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngamakhampani zatshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje
ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchela uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe
lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama companies anjenge National Foods evala sokusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyawe zingatholakali
umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lilengqoloyi eyanela inyanga ezine
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GNP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi, kuthi ke omunye lokhe uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomhlangano weStudio 7 bathe kulabanye abantu abezwa ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshelwe ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume leStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlolwe ilihlo.
Ndawo yani neproblem yezwa saka ndakanzindu after
ngikhathazwa lilihlo zangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili. Amalanga akhona asenini namhlanje kodwa ngithengi fika bathe ekilinika ivaliwe izavulwa mhlaka 11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyenelisa ukuhamba kubodokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo ngunkosikazi Nyasha Masika olomntwana olethumba kusibeletho oselamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esesibhedlela lesi.
Mwana wami wakaphinda muchipatara muchechithathu ane mota muchibereko.
Umntanami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende nguye kuthiwa uzamhlola.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa wenzakala njalo esibhedlela seMpilo kobulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokuswekala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uZulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uZulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwalise nzima le ngoba kathi singumuntu nxa ngivela esibhedlela ngehlule ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa lapho ethengiswa khona bethu bafuna ama-US dollar. Into yangikhona esisitshayile sibangazi ukuthi umuntu uzalatshwa uphuma khona kathi eseParirenyathwa vela kulalutho kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi Ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezempilakahle udokotela obhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yeMelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo nokunye okuthiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamashumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le Ukraine lithi ele Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni yeSea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le Russia. Ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane namachumi amabili. Ele France lithi lokhu lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajontsha lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamuyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamuyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Kukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sihanjiswa eNational Cathedral lapho okukhangelwe ukuthi kuza kuba lo mthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lo mntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika nakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwele Melika, umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedala leHouse of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho ePersian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale leSenate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi umongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafani lokwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lama-Democrats abakhuqela unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingoGibbs Dube.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
ubanzima ngoba ibhondi lakho ngiwadingisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami ndalo ama-location ebhenki yakho nabakhuluma ngayo kayeneli bayabe sithi i-forex kayikho azaba nobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bacine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezinami ziyafilela kanti engxenye bayabe sebezitokhile ukuthi mbeke khangale ukuthi engxenye aba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika $10 okutshengisa ukuthi ukuthi isimo kakhulunga kuhle kuya kusoma yezakosabebhizinisi ukuthi iyaphambili officially singaza ke sithi sinabantu balayo imali yaphambi kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lona ingadi zikahulumende ezibonisa i-forex so umuntu uyabe layo layo eyithole iligali so singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kutheka kusebenzisa i-forex ngoba abantu yebo yenjoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kubachipa kwesinye isikhathi nxa uthenga nge-forex
njengosomabhizinisi yiluphi uhlupho ohlangana lalo kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla
akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu lalokhu kungekho uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho kuthi ethenga 2 ke-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa so kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afunwa ngabantu kawatholakali lapho esoda khona ngoba kuba nzima sesi-operate nzima ngobhizinisi
kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo
uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le ungathola nje umuntu wabe serequesta so ithina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi ungathola umuntu wabe serequesta ukuthi hhayi ngale imali kungaba yimalini mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba-chipha kungukuba ibhondi so kuba nzima ibhondi okwamandla likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina osomabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo uyawoda into namhlanje nge-2 bond uyithengise $3 ufithi uwenze i-profit ye-dollar uthi usubuyela ususiyawoda uthole siyi-$3 yona le so sesiyigidibhondi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mangu ukukhwela
baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba
baphila nzima izabo ama-basics especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drink nje yona siyadrinki isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi ngabayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezidula imali yangikhona abalayo ayenele
lo ngumnumzana Melo Simoyo usomabhizinisi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKhezi evillageini yeHalawupa ngisithike ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila ngiyabonga
isikandi
ibizo
lakho ubani
ibizo lami ngusanelisiwe Dube
ibizo lami ngusanelisiwe Dube
kunjani khona ngapha emelika
kunjani khona ngapha emelika
thina siyadubeka ngapha ezimbabwe
thina siyadubeka ngapha ezimbabwe
ngifunde emhlonhlweni
ngifunde emhlonhlweni
izikolo sezadilika
izikolo sezadilika
namadamu akusagqibeleka
namadamu siyagqibeleka
sisesifundela phandle
sisesifundela phandle
izikolo sezathathwa ngumoya
Asikwazi ukuthi sinatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube ngihlala eKhezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidalisa ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle vela kusekanceda ukuthi vele isikolo zosani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifike. awurande rayithi indlala inkomo amadama sagqibeleka kula muntu okhangelayo ngamadama ukuthi wagebhe asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele kezi esigabeni sasemthwani lemhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni sekezi endaweni yokuthiwa kusemhlonhlweni. Sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imigwaqo ifile abantu balambe emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Ngihlala ePhumula South la. Mina ngenza umasikandi osambhaqanga ngumsabathi. Ukholo lwami ngikholelwe ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo azomculo othukayo, azomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona. Ofuthi into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Jalo ukhethiwe ukuthi kunapha kumaskandi akusele ngamashana ngakhonoko.
Yeah, nominatiwe kubest maskandi song yona lethi Zulu liyaduma. Yeah.
Ubona zani uzasithola isicuco sangkhona?
Yeah, ngokucela ebantwini abayiba abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela ke ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi nakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona angaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani kona?
Kune-link yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu-scrolla, uza-scrolla uyefika ku-best maskandi, kulapho ovota khona. Ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi, then uyachuza ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engile number zayo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Sengakaqeba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba umongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.